kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zihlobo olamukela ku studio 7 ngolesihlanu omhla ka 16 Mbimbitho 2018 ngu Praxedes Jeremiah endaweni zethu namhlanje.
I never thought he whom I had nurtured and brought into government so hard.
Angizange ngike ngicabange ukuthi umuntu engamondlayo ngamletha kuhulumende nguye ozagcina esengihlamukelanga.
Osuswe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mkabe ubambe umhlangano lenthathela izindaba lapho athe akemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba engakhethwanga nguZulu.
Hayi, thina zongungu ukuthi ziyawonyiswa ukuthi ezizweni ukuthulizanini ingungu. Hayi, asikhali zizanu, asikhali MTC, singaba kumthwakazi kasikhuzwa ngabantu abangasiboniyo. Asilacala labo bengasikhuze entweni esalimala kiyo.
Abalandeli bebandla lemthwakazi Republic Party bathi abasoze bavume ukwethuselwa ngokubavimba ukutshengisela ukuphikisa okuyabe kusenziwa nguhulumende okungabaphathi kuhle. Kuthi ke umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Robert Mpofu futhi amapholisa azabopha noma ngubani uphatheka ukudlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okengqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni lonke njalo uthi kusathukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe esikhundleni. Umgabe wethule lamazwi emhlanganeni awenze lenthathela izindaba zaphandle kwelizwe emzini wakhe eHarare izolo. Intathela izindaba lezi zigoqela ezomsakazo we-SABC, ezeSunday Times yawele South Africa, iTimes of London yawele Bhilithane, kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ulandule ukuthi abantu abatshengisele ezitaladeni mhla ka-18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunyelwa umbuso besithi kumele ahambe bebegoqela abasekeli bezanu-PF. Umgabe obekhanya emzondele umongameli Emmerson Mnangagwa ophiwe isikhundla sokukhokhela ilizwe ngabebutho ngemva kokususwa kwakhe uveze ukudana kwakhe esithi ngabe kamlethanga kuhulumende.
I never thought he whom I had nurtured and brought into government and whose life I had worked so hard.
Angizange ngike ngicabange ukuthi umuntu engamondlayo ngamletha kuhulumende, umuntu engasebenza gadalala ukumvikela ejele ukuze angalengiswa, nguye ozagcina esengihlamukelanga elinye ilanga.
Uqhubeke ethi akamhloniphi ngitsho lakancane uMnangagwa njalo akamemukeli ukuba ngumongameli wakhe ngoba ekuleso sikhundla okungekho emthethweni engakhethwanga nguZulu kodwa wafakwa ngabebutho.
He could never have assumed the presidency of the country without the army.
Wayevele engasoze angena esikhundleni sikamongameli welizwe ngabe kwakungela abebutho abamncedisayo. Abebutho bavele bahlakaniphela ukuvimba kusebenza kuhle kwezinye ingatsha zonke zezomvikela.
Umgabe ngombono wakhe uzibona njengomuntu ohlukumeziweyo okungamelanga aphathwe ngendlela aphethwe ngayo okwamanje.
We must undo this disgrace which we have imposed on ourselves.
Kumele sizikhulule ebugqilini esingenziwe kibo. Akumelanga kube nje. Akumelanga kube nje mani. Akulamuntu olelungelo lokusenza njalo. EleZimbabwe akumelanga liphathwe njengesixhaka. Sifuna ukuqhubeka silelizwe elilandela esisekelo sombuso. Yebo, singaba namaphutha lapha lalapha ya, kodwa kumele silandele umthetho.
Abaningi abakade bemlalele esemhlanganweni lentatheli zindaba basele bebambe owangaphansi bezibuza ukuba kambe zingabe lokhu ziphelele na ingqondo zalokhulu. Yena waye ulandela na lowo mthetho asetshona ewukhuluma lamhlanje. Iminyaka yonke leyo phose engamachumi amane esembusweni. Abalandeli bebandla lemthwakazi Republic Party bathi abasoze bavume ukwethuselwa kokubavimba kutshengisela ukuphikisa okuyabe kusenziwa nguhulumende okungabaphathi kuhle. Lokhu bakutsho ngemva kokukhuzwa umphathintambo wendaba zasekhaya kwabasakhulayo be-MRP abaphazamise imihlangano yabekomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission kubulawayo lelupane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Obet Mpofu wethule umbiko wokukhuza abalandeli bebandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party MRP ukuthi bachiyane lokuphambanisa inhlelo zikahulumende ebaxwayisa ukuthi bazathathelwa amanyathelo bangaqhubeka bakwenza lokho. Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngenkulumo kaMpofu le.
Ngasijabulanga ngenkulumo kaObed Mpofu owayikhuluma ngathi sithi abantu bemthwakazi kumele bavalelwe ejele. Sinanzelela ukuthi okokuqala uhulumende kaMnangagwa ogoqela oObed Mpofu labanye babo banguhulumende ongekho emthethweni abangena ngekhulu, kanti njalo nxa kulabantu kumele babotshwe ngoObed Mpofu lenduna nkulu yabo uMnangagwa, ngoba yibo abalamacala amakhulu elizweni lona leli leZimbabwe. uMnangagwa amacala akhe esukela kundaba yegugurawundi lapho aphatheka khona kakhulu ekubulaweni kwabantu bakithi lasendabeni ze-corruption. Ngokunjalo sithi oBed Mpofu ngalibambe lingatshoni, ukusethusela kwakhe akusoze kusenze sekele ukulwela inkululeko yabantu bakomthwakazi.
Omunye walabo abebetshengisela olilunga le-MRP umnumzana Charles Thomas uthe abathuliswa ngoba abasongungu njalo abethuselwa.
Hayi, thina zongungu ukuthi ziyawonyiswa kuthiwe ezizweni, ukuthulisanini ngungu. Hayi, asikhali izizanu, asikhali si-MTC, singabakomthwakazi. Kasikhuzwa ngabantu abangasiboniyo. Asilacala lawo bengasikhuza entweni esalimala kiyo. Bona nxa bebona ukuthi bafuna ukusikhuza, kabasondile eduze kwethu size ukuthi bakhalelane. Ngoba nxa babethumela abo bantu, thina sibatshethi asifuni bona abantu labo, sifuna bona abenza lokhu ngoba siyabazi. Abanye bakhona bayaphila. Umgabe is surviving. U-Emerson Nosi. So sithi singagadazwa. Special thina bemthwakazi Liberation Front.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyebhethu likaZulu uthe uMpofu kumele abekwazi ukuthi abantu bemandebeleni sebehlukuluzwe kakhulu besila, njalo abethuki ukuthi bazabotshwa kumbe batshaywe.
Kuqakathekile ukuthi ubaba uMpofu ebekwazi ukuthi abantu bemandebeleni kunengase bedlule khona umgaba uphumile wabatshiya wababulala basala. Engaze ethu uzababophe, ethu uzabatshaya, kasiyo into engasethusa. Thina kakukho okusethusayo, thina sifuna izinto zenziwe ngendlela eyiyo kuphela. Lokho okuthi ethi ecabanga ukuthi ethi engatshaya abantu mbeni sizethuka, kakusethusi lokho, engxeke uzatshaywa yena.
Abalandeli bemthwakazi laba baphazamise imihlangano yonke yabekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha ye-NPRC enzelwe kobulawayo laselupane ngokutshengisela bebanga umsi indoloba ukuhlabela bethe abafuni ukuthi amalunga ikhomishini abakhulumise ngolimi lwesishona kakuze abakhuluma ulimi lwesindebele, njalo bafuna ukuthi ikhomishini le ilungisiswe ngoba ibunjwa ngabantu abakhuluma ulimi lwesishoneni kulo yedwa kuphela okhuluma ulimi lwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay. Come on, let's take a car. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Wele South Africa sekwethule umtshina wokuyatholela imithi kulabo okumele bathathe imithi okwempilo yabo yonke ohlobo lwe-ATM enjengaleyo esetshenziswa ukuthatha imali phandle kwebhanga. UBenedict Nhlapo uchaza kabanzi ngalo umtshina lokuthi ungasiza kangakanani nxa ungaba khona laseZimbabwe.
Umtshina lo wokunikeza umuthi kuzigulane ezithatha amaphilisi nsuku zonke kumbe viki zonke loba nyanga zonke waziwa ngokuthi Pharmacy Dispensing Unit, PDU. Ukusebenza kwawo kufana xathu lo-ATM yokuthatha imali phandle kwebhanga. Okwakuqala, izigulane zihambisa kule ndawo yokuthatha umuthi i-pharmacy konke okuphathelane lazo lo mkhuhlane wazo kanye lamaphilisi okufanele ziwathole. Konke lokhu kufakwa emshineni yamakhompyutha exhumene lali ATM yomuthi. Ngemva kwalokho isigulane siphiwa ikhadi elifana laleli ele ATM yokuthatha imali. Usuka-ke lapho aqonde emtshineni eseyedwa ayifake ikhadi lakhe lenombolo yakhe yangasese ukuze umshina ubemazi. Ngaleso sikhathi kuvela umfanekiso wengcitshi eziphi umuthi bakhulumisane ukuze ogulayo athole impendulo alazo ngomkhuhlane wakhe. Ngemva kwalokho umshina lo untshantshaza yonke imithi okufanele itholwe yilesi sigulane bese siwuthatha sisihambele. Incitshi kwezemhlobo yalemshini enkampanini yemithi kwele South Africa e-Right e-Pharmacy, umnumzana David Mulele, uthi lumshina uthatha imizuzu emithathu kuphela ukuthi uqedelane lesigulane.
The technology is very exciting because, for one, it saves the patients a lot of time and from missing work. But also, we are open on Saturdays and Sundays as well. It's convenient for the patient as well to make sure that they get their medication.
Uthi isigulane azilindi isikhathi eside, akulathuba lokuthi zibe zilokhu zithethiswa ngomongikazi ngoba sifika nje siqonde emshineni. Zingathatha njalo umuthi wazo ebusuku loba emini ngempela viki loba ngekhefu, kanti ke sekuzaphungula inani labantu abaya esibhedlela. Kayikho imali ehlawulwa isigulane ukuthola lo umuthi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Bathandwa Mbele ngomunye wabantu asebesebenzisa lo umshina.
Ndi-excited kakhulu ngomatshini esinikweyo wase-PDU Pharmacy. Akusafani nakuqala, yonke into ihamba right. Umtshini awulibazisi, awuthathi ixesha, even nabantu abasincedayo banekhe kakhulu ngathi.
Loba nje lo mshina ungakethulwa eZimbabwe, usuthelele izalwane zeZimbabwe kwele South Africa isikhwele sebefisa ukuthi aluba uyethulwa laseZimbabwe. Isalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu ubona uqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Asakaneni Health and Wellness enakakela lokufundisa abaphila legciwane lengculaza uthi lo mtshina uzasiza kakhulu ngoba omongikazi esikhathini esiningi bayazihlukumeza lezi zigulane ikakhulu ezithatha amaphilizi egciwane lengculaza awofuba i-TB, awechukela, awe-BP leminye imikhuhlane.
Akusafani neklinikhi ukuthi iyabe ivula ngo-8 ivalwa ngo-4. Njalo umshina akusumuntu ezabe ikhathala njengamanesi ukuthi uthole ukuthi asetiyeni ora kulunch ora khathele ora bakustrike ora banjani. So ngibona ngani uzoba lisizo kakhulu endabeni zesikhathi kuhlanganisa ukuya ekliniki lokubhalansa indaba zomsebenzi.
UNdlovu okhokhela inhlanganiso elabantu abafika izinkulungwane ezinhlanu, iningi labo kungabaphila legciwane lengculaza, labanye abangelalo kodwa abasekela imizamo yalenhlanganiso. Othokunye okuhle njalo ikuthi isikhathi sonke isigulane nxa silanda amaphilisi sithola ithuba lokukhulumisana lengcitshi kwezemithi okuyinto enhle kakhulu.
So siyafisa ukuthi uma ungaba khona laseZimbabwe unganceda kakhulu ke, especially indaba zokungaqhutshwa kahle laphana kwindawo zabodokotela. Uthole ukuthi bakustrike or istaff zikustrike, akusetshenzwa ngapho umuntu ufuna itreatment yakhe. So uma ungaba khona unganceda kakhulu emphakathini waseZimbabwe ukuthi bathole ama-treatment awo ngesikhathi esifaneleyo.
Ngokwaqala Afrika ukuthi kube lo mtshina lo, wona-ke wenziwe inkampani Right to Care isebenzisana ndawonye le-Right e-Pharmacy. Wele South Africa usukhona Alexandra Shopping Plaza, kanti uhulumende uthi kukhangelela ukuthi uqale ukutholakala endaweni ezitsheneyo zelizwe. AbeZimbabwe mona-ke ikakhulu labo abaphila legciwane lengculaza abahlala besiyathatha amaphilisi bathi bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende awethule laseZimbabwe elimjina okuyinto abathi zaguqula impilo zabo kakhulu ekutholeni amaphilisi okudingeka bawanathe impilo yabo yonke. Melesilo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe namafitshane. Kubikwa kudotshwe izidumbu ezine zabafele engozini yokudilika kwebholoho lokuchapha umgwaqo omkhulu ngenyawo elisanda kuphela kwakhiwa edolobheni leMiami esigabeni seFlorida khonapha eMelika. Amapholisa lokhu eqhubeka edinga abangabe besinde kule ingozi labangabe begqitshelwe yinqwabanqwaba. Iphephandaba leWashington Post libika ukubana umongameli Donald Trump waseMelika usecabange ukuxotsha umsebenzi umcebisi wakhe omkhulu kwezomvikela uHR McMaster ekhangelelwe ukusipha lesi sikhundla komunye ongakaziwa ukuthi ngubani ngemva kokuxotsha njalo umsebenzi unobhala wakhe wezobudlelwane lamanye amazwe omhlaba uRex Tillerson. Umlobi odabuka kweleZimbabwe uMthenjwa Ndlovu usethule ugwalo lwesiNdebele olulesihloko esithi ngemva kwezinyembezi. Kulolu gwalo ukhangela inhlupho ezibhekana lamantombazana azintandane. Echaza isiphetho esihle sentombazana eyaphathwa ngochuku nguyise omdala ngemva kokufelwa ngabazali. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Egwalweni lwakhe lolu olwesihloko esithi ngemva kwezinyembezi, uMthenjwa Ndlovu landa udaba lwentombazana eyatshiywa ngabazali bayo. Ngemva kwalokho yazithola isigcinwe nguyise omdala, okwaba ke ikuqala kwenkathazo enkulu. Ingena ebunzimeni bokutshaywa, uqanjelwa amanga, ukubandlululwa, ukwenziwa isichaka salapha ekhaya, lokwekeliswa isikolo. Kodwa loba kunjalo lintombazana isebenza gadalala izicini iphumelele kuphela. Luphela udaba isilempilo ebuthelezi. Umlobi uthi isifundoke lapha ikuveza ucuku olubhekana lamantombazana azintandane kanye lokuxwayisa labo abaphilela ukuhlukuluza intandane. Kulolu daba untombazana lo waphumelela kakhulu ekugcineni kwathi abantu abakayise omdala kwagcina kuyibo abehluleka kakhulu empilweni.
Kubethe izinto eziningi ezisifundiswa. So kutsho ukuthi lapha isifundiso sikhulu kakhulu ngesokuthi emphakathini sibalohlupho ukuthi kube nabantu abahlukuluza abanye ekukhuleni kwabo. Kodwa-ke ekugcineni labo abahlukuluza abanye badine impilo yabo engasayini nawo bese kuthi laba abahluphwayo bagcine sebangabantu abaphumeleleyo empilweni zabo.
Lobanje elobe ugwalo oluginyisa mathe ngolimi olunone ukwedlula ezinye zengwalo zezikhuqamfundo, uMthenjwa akafikanga ezikolo zezikhuqamfundo. Linsizwa yasesabene Plumtree yafunda iprimary ekahlu, isecondary yaya emqokolweni ingakayiphelela eThenson Hlabangana High School. Lolu gwalo-ke uMthenjwa ulethulele umphakathi ngokusemthethweni eJohannesburg wazitholela ukunconywa abaningi. Unkosazana Ezlin Moyo laye ongumlobi uthi kuyathokozisa ukuthi ungumlobi usebenze kuze kube isikhathi usethula ugwalo lwakho emphakathini.
Ngingathi siyajabula nokuthi sengathi seze wafeze isifiso sakhe sokuthi ugwalo lwakhe lulotshwe. Sengicela nje ukuthi abantu noma bengathi kwendawo ukuthi bangalithenga leli bhuku bakuzifuna zokuphakathi, ngoba leli bhuku ngelesi level enhlanganisweni yethu yabalobi bayesu.
Omunye njalo umlobi uMnumzana Mathambo Xakalala uthi ngaphezu kwenkuthazo yokunakakela amantombazana, ugwalo lolu lulotshwe ngobuciko obukhulu kusetshenziswa ulimi olujuleyo.
Ulimi luyisizwe, isizwe silulimi, kuphela kolimi lwethu kuphela kwesizwe sethu. Siyabanxusa abantu singabalobi, akusho ukuthi siyazi. Abantu abaziyo ke abeze bazosisiza bathenga ugwalo lwethu. Abathengi siyacela nizosithengela nisisize nisixhase kakhulu kuko konke esikwenzayo. Singabalobi bakithi siyabonga nje. Alala abalobi, alala.
Inhlanganiso yabalobi bakithi ngenye yeziphumelele kakhulu ekubhaleni izingwalo zesiNdebele. lobanje abalobi laba bengaluthola uxhaso olutholwa ngabalobi abaziwayo sebethule ingwalo ezedlula ichumi kanti ke badinga usizo lokugcindezela lokuthengiselwa ingwalo zabo. Minister of 7 Johannesburg kwele South Africa ngingo Benedict Nhlapo.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu uthi amapolisa azabopha noma ngubani ophatheka kudlakela ekungakhathaleli uba basekela liphi ibandla lezombusazwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzayo. Intathele zindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umbofu obesekwethekeleleni enkambeni yesiphepheli yeDuke eBotswana uthi akulasizathu sokuthi abantu betshaywe luvalo ngokuthi mhlawumbe kungaba lodlakela ngesikhathi sokhetho. Umbofu uthi amapholisa azabopha noma ngubani ozazama ukuvusa udlakela kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla lezombusazwe. Ngesikhathi sokhetho amabandla aphikisa abavame ukukhonona ngokuthi abasekela ibandla libusalizana uPF kababotshwa bengaze bedale udlakela, bathi ubotshwa kuphela abasekela amabandla aphikisayo laloba kuyibo abayebetshayiwe ngebandla elibusayo. Inengi libheke ngamehlo abomvu uthi kuyozalwa nkomoni kukhetho lonyaka ngaphansi kombuso omutsha kwamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngomnyaka ka-2008 ngesikhathi ukhankaselwa khetho lokudinga umongameli kwaqhamuka udlakela olubi okumalisayo olwathiya abanye befile kukanti abanye babelela emazweni angumakhelwane agoqela leBotswana bezodinga ubuphepheli lemazweni aphetsheya kolwandle. Kodwa umpofu uthembise ukuthi lonyaka kuzabe kulumlo mehluko ngoba bekhangelele ukuqhuba ukhetho olulokuthula njalo olulohlonzi.
Babuye bazovota ngokuthi ukuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Uthi ngitsho umongameli Mnangagwa uthi kafuni kube lodlame, kumele abantu bakhethe bekhululekile. Esithi abafuna ukuxokozela bazabotshwa kungakhethi ukuthi basekela liphi ibandla.
Kakula kuthi sibopha wonke umuntu olethi ukuxokozela kumbe ngowayiphi iparty kumbe ngowezanu-PF kumbe ngowayi-opposition kumbe ngowayeni iparty uyabotshwa. Sifuna abantu bahambe ebesenza izinto zabo kungala kuxokozela. Bahambe abantu bayivota kungala kwethuselana.
Njalo ugcizelele ukuthi abakade bezodinga ubuphepheli ababalekela udlakela kumbe ukuhlukuluzwa ngaphansi kwezanu-PF bakhululekile ukuthi baphindele ekhaya. Esithi kabasoke behlukunyezwe,
asoze sibajezise kumbe sibacale ngokuthi babuya lapha. Abaningi sebabuya abantu eZimbabwe ababengekho kulandele izizathu eziningi bakhona eZimbabwe. Nxa ubuya eZimbabwe ubuzwe, nxa lamaphepha akho nepassport yakho asozibuzwe lutho, uyazibingenela ukubona izihlobo zakho uphendule.
Inengi lizalinda ukubona ukuthi amazwi kampofu alesiqiniseko esingakanani ngesikhathi kule mbiko yokuthi abebandla bezanu-PF bathatha inombolo zalabo ababhalisa ukuvota. Kodwa amapholisa kubikwa ezama ukubona ukuthi ukwethusela akubi khona ngaphambi kokhetho oluzabanjwa okwakuqala eminyakeni phose ngamathumi amabili kungelamuyi uMorgan Tsvangirai kanye lowa ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ukhetho luzabanjwa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulun kwele Botswana.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeqi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukubana babuye ngobuningi babo ukuzokhuza leli qembu mhlali dlalayo. Umdlalo walo owakuqala owesizini yalonyaka esigabeni sePremier Soccer League. Intethele zindaba yethu uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo yelinyaka yesigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulimpela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlele ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni eBumper Fields. Ephendula intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos, uMatinda uthi yena okuqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakatshi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kule ndingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. lo mqeqeshi uthe yena uqakathekile ukuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu le-Highlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi ukuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu le-Highlanders ukuba babuye ngobuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bona abuya ngobuningi babo bona bezosupport i-team yabo. There will be that extra man. Was the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives my players esteemed go.
Imidlalo izaqala ngomgqibelo lapho iqembu le-Chicken Inn lizemukela khona ele-Dynamo senkundleni e-Papa Fields, ele-Nikroot lizemukela ele-Mutare City ngaseMandava, ele-Ngezi Platinum lizadlala lele-Herentals ngase-Baobab, ele-ZPC Kariba lizadibana lele-FC Platinum ngase-National Sports Stadium, ele-Yata lizadlala lele-Bulawayo Chiefs ngase-Rufaro, uthi iBulawayo City izanqikelana lele-Chapungo ngase-Luveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu le-Cape United lizadlala lele-Harare City ngase-National Sports Stadium, kuthi eleShapane Mine lizadibana lele-Triangle ngase-Mandava. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Driver, sicela ushayele kahle mfowethu, nasifuna ukuyafika emakhaya sipili, nasikho ukuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenzi wena lapha, mina ngikhanda imali la.
Ayi, phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofu unyehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
leyo. Ngofu unyehla, kathesi.
Iqakathekile imphefumulo yabantu. Iqakathekile imphefumulo. Ikala tegili pefumulo yabantu.
Ikala tegili pefumulo. Kulimala zubuka zikalo shale delelo yesa ngata kazu kubana kukono kupa ya mshabeni. Wese ngatu ya asha kuka zikalo zo sha. Azwa yendosa ilaisensi yako.
Kake we driver. Kati vele wendu cha kendina. Hambaga tenjena. Sizo figa la.
Lesihlanu kunjenje bathi bashayeli lishayele ngonanzelelo, impilo yabantu iqhakathekile. Singakaludukubike uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela osusu empuseni libutho nyakenye. Umnomsana Robert Mkabe ubambe umhlangano lintathe lezindaba lapho athi akemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba engakhethwanga nguZulu. Abalandeli bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abasuze bavume ukwethusela ukubavimba ukutshengisela. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethula lamhlanje. Olivalelisayo ngoFraxedes Jeremiah. Nisithi asibeke ithuba elifana njalo lamhlanje ntambama ngesikhathi sikabo 7:30 kolunye njalo uhlalo lwezindaba.